sikubukela ku Studio 7 ngolwesi lamhlanje ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Besithanda ukuthi amathutha onke ngabe ayasukuma ungakhethelekile ukuthi umuntu uyiphi ingcwele yeyinyeni, kodwa sisukume sonke sime sikhulume ngelizwe elilodwa, ngoba bona yonke into le ibamba wonke umuntu ejikelele, ayikhethile ukuthi bambe umuntu owe-IR2 zethu kumbe owenye inhlanganiso.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla, uhulumende aze engezelele iholo labo. Kambe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana kwenziwa ngabomu ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangephange na?
Ukusifaka iprayizi enyama uyilinganisela amadola awuye nemiya kuvela ngani konoko? Imbiza singowayo esilima kunabe ezivandeni zethu, uthola iprayizi yayo isilinganisela lamadola awe nemiya kuvela ngapi konoko? Anabona ezizinto they are not justified at all.
Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sosomoyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi.
Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission, and it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lulokhu lusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi amalunga ayo awaligxobi emsebenzini kusukela namuhla, uhulumende aze angezelele iholo labo. Inhlanganiso le ilobele uhulumende incwadi ngeviki edluleyo imazisa ngokuthi ngempela izakhalala umsebenzi, njalo ithi ukutshengisela lokhu kusemthethweni. Lokhu kwenzakala odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi ngesizathu esifanayo, njalo besithi ababuyeli emsebenzini namuhla njengokutsho komthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court, njalo bazaphikisa lesi isinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Abongi labo bathi bazaxhasa odokotela kulokhu ukutshengisela. Umgcini sihlalo weMathebeleleni North ku-ARTUZ uNkosazana Sokoluhle Ndlovu usichazisela okuningi ngokutshengisela okusungulwe inhlanganiso yakhe.
Wonke amalunga e-RI2Z siyaqhubeka phambili sithi asiyi emsebenzini kuqala ngomhlaka 14 ukuze kufike lapha uhulumende angasizwa khona isikhalazo sethu asingezelele imali ekwanisa ukuthenga. Amalunga wonke under i-RI2Z sesiwatshelile ngendlela eziningi, abanye sesibafonela, abanye batshela nge-WhatsApp, abanye sathumela ama-emails. So ngokubona kwami mbona ngani umbiko ufikile wonke umuntu oku-IR2UZ plus abanye futhi abangaphandle kwani kwenhlanganiso yethu.
Litshengisela njani ngokungayi emaklasini kumbe ngokuyahlala emaklasini?
Thina kathesi thina sesivele siyaphuma eklasini singayihlala eklasini, njengoba kathesi o-phone 4 uvibhala abo-phone 60 ekubhaliseni imihloliso le yabantwana ebesizihlalela. Abakwanisa ukuhlala ezindlini bazahlala, abakwanisa ukuyahlala kumbe abanye bahlala esitoroni, kodwa thina ngokukhangelela kuthi njengenhlanganiso bekuthi abantu vele bengafiki nje benyathele emengcelweni zesikolo.
Kahle kahle elikhala ngakho yikuphi? Lokhu kufana lakwakuqala yini kungezelelwa iholo mbesokukuningi?
Thina esikukhalelayo kakhulu yikuthi imali yethu sifuna ifana njengokuthi sazinikana lo hulumende ngo 2012 ukuthi imali yethu ibuye iyikwini i-$500. Thina yikho esikukhalelayo khona ukuthi imali yethu noma nxa besinika imali yethu ingamabhondi kodwa imali yethu ibe ilingana le 500 US le esayivumelana ngo 2012. Kusetshenziswe intermarket bank yelanga lelo mhla sihola. Sisebenza amalanga amaningi kodwa imiholo yethu ayisakwani lutho vele. Noma ungazengena uma usuka ufika esitolo ufika kunje sokuthatha esikhwelini.
Nxalikhalala umsebenzi lapha kwenzakalani ezikolo, abanye ababalisi abangaphansi kwezinye inhlanganiso babe bekhona.
Kodwa thina njengesikhalazo lesi sicela besithanda ukuthi amathisha onke ngabe ayasukuma, ungakhethelekile ukuthi umuntu kuyiphi ingcwele ye-union, kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe lilodwa ngoba mbona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele, ayikhethile ukuthi ibambe umuntu
oyayara kuzethu kumbe oyenye inhlanganiso. Lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ARTUZ. Sixoxelaye esebubi. Kusenjalo, umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi uthi ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana ezitolo kwenziwa ngabomo ngabafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi. Asimzweni echasisa umbono wakhe kwingxoxo esiyiqhubelayo kuwona lo msakazo.
Nginesifiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena yikuhelelwa nozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo, ngoba indlela abalokhu bekhuphukisa intengo ngayo uyazibuza ukuthi ngabayithatha ngaphi, i-justification yangibona ivela ngaphi, pho babasesolozulu lonyembezana na, ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye into ezinzima sinibi, siyabona amafutha ayakhwela, i-petrol diesel iyakhwela, isikhathi zonke ezinto ziyakhwela, but akujustifyi ukuthi umuntu aze akhweze nge-more than 300, 400, even 1000% intengo zabo. Ukuyabezwa kutheni into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala, abantu bebefaka ama-reasonable percentage e-profit margin yabo bebedlalela kubo 15-25% or so, and abantu bebeyisenza ibhizinisi lelo libona umnotha mbijana mbijana kuzo. Manje abakathesi bafuna ukunotha kusasa ekuseni, yena umuntu okuqale namhlanje ntambama. So khona kukhona kuzasilimaza, and I hope abantu laba one day bazazwisisa ukuthi kona let's compliment what the hulumende is trying to do, and tingathi is being civil, let's play our part and si-charge reasonably. Yena into zikhelile ofike bekhwelile lawe khweza okulingeneyo not okubulalana.
Kodwa isisusa sendaba-ke kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Bidadewethu, nginganika umzekeliso omfitshane yolula. Kuyini okuyenza ukubana inyama ikhwele kangaka? Inkomo ingekhona beZimbabwe, awuyithathi kwamanye amazwe. Utshani obudliwa zinkomo lowo ngiwalapha eZimbabwe, awuthathi kwamanye amazwe. Amadibha awasebenzisayo ekudibhini inkomo lezo alungiswa khona beZimbabwe. Ikhona inkampani elungisayo lapha eGweru kathesi, namanye amakampani atshiyetshiyeneyo, konke kukhonapha. So i-justification yokubona usufaka i-price enyama uyilinganisa lamadola awuyimeliya kuvela ngabi konoko. Imbida singowayo esilima kunapha ezivandeni zethu, uthola i-price yayo isilinganisa lamadola awuyimeliya kuvela ngabi konoko. So anabona ezinye izinto they are not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile sibili, kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. Uzofana lo muntu othatha inhlanyelo ayijikele ayihaze nje, enye izawele emhlabathini ovundileyo, enye iweleni endleleni, ewele endleleni laphana esikwakweni ayisoze imile, ngoba iwele esikwakweni izajeza zizinyoni, kodwa ewele emhlabathini ovundileyo izamila phela ibele zithelo. So uhulumende as long as esenza into yakhe enhle efaka inhlanyelo yakhe enhlabathini evundekileyo, thina sibenze kujikele ezikwakweni, kuzaba ne-problem enkulu kakhulu. We need ubana sisebenze ndawonye thina lohulumende, ngoba uhulumende yithi thina singuhulumende, you cannot separate the two. Singakujwayela khonokho sikubambisise, uzabona kuzokhambela ngolunye usuku.
Lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF njalo engusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo onguye ohola iqula elihlola ukhetho eBotswana eleSADC Electoral Observer Mission uthi sebesungule umsebenzi njalo bazaqhubeka ngokuxoxisana lezinye iziphathamandla eziphathelane lalolu hlelo ama-stakeholders namuhla. Umnumzana Moyo uthi eleZimbabwe yilo elihola lumsebenzi ngoba lakhethwa ukukhokhela ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano weSADC olwe Organ on Politics, Defence and Security ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka. Asizweni amazwi kamnumzana Moyo.
Zimbabwe, in its capacity as the chair of the Organ of Politics, Defence and Security, which it resumed in Dar es Salaam last August. At the moment, Zimbabwe, we are here in Botswana, and I'm the head of the SADC mission of observing the elections in Botswana.
Uthi ngalokho eleZimbabwe lizahlola ukhetho oluqhutshwa kumazwe akumanyano weSADC wona lo umnyaka njalo bengagqiba lomsebenzi eBotswana bazalandela ngamanye amazwe akuSADC.
Zimbabwe is therefore responsible for the observation and the leading the running of the SADC elections which are taking place in the region. So far we've got Mozambique, and now we've got Botswana, and then very soon we're going to be having Mauritius, and then we're going to end with Namibia during the course of this year.
Umnumzana Moyo uqhubeke wathi baqalisile umsebenzi izolo ekuseni ngokwamukela umbiko ovela kugatsha lweSADC Secretariat obeluvele solusungule uhlelo lokuhlola amalungiselelo okhetho kanye labameli bamanye amazwe kulumanyano. Uthi basuthisekile ngabakwamukeleyo ngoba kukhomba ukuthi kulokuthula kumalungiselelo alolukhetho. Ugqibe umbiko wakhe ngokuthi ngumlando wabo wokubona ukuthi abantu beBotswana bakhetha umongameli abamfunayo bekhululekile.
And it is our responsibility to observe and to ensure that the people of Botswana elect freely in a fair and credible manner the leaders of their choice.
Umongameli Mokgweetsi Masisi okhokhela ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uzabe ngqikilana lomnumzana Duma Boko omanyano we-Umbrella for Democratic Change labanye. Besikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usole indlela okuqhashwe ngayo omongi kobulawayo lezinye izikolo elizweni lapho kuvele sobala ukuthi kubandlululwa abantu bomhlubulo weMathebelele. Uhulumende uthi uzahlolisisa ukuthi odokotela namhla balandela isinqumo somthethwandaba obona ngeziphathelane lezisebenzi owe-Labour Court ukuthi babuyele emsebenzini njalo uzathatha inyathelo kungedlula lolu suku njengokunquma kwalo mthethwandaba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Ngibingelele kumsakazi ukuthi uhulumende kubuyalungisa indaba yabodokotela babuyele emsebenzini ngokuba kunabantu abagulayo abadinga usizo lwamadokotela, and bona uma begula abakhulu bayaphuma belatshwa ngaphandle kwelizwe. So kabana ndaba nakho lokho kwenzakala njengamanje ukuthi izigulane zifuna usizo ngoba nabakwazi lolo sizo abalutholi kulawo madokotela bona usizo labo lithola phandle ngoba banemali. Uma udokotela bakhala ngemali ye-transport ukuthi incane, why yena uhulumende angakhiphi i-transport yabodokotela, akhiphe nje i-transport yabodokotela, odokotela babe namabhasi abo azabashiya emsebenzini bakwazi ukuqhubeka. Ngoba benjalo nabo odokotela benjalo bestrikile, banama-families abo agulayo asesibhedlela afuna usizo. Mingaki imiphefumulo yabantu eluzekayo ngalesi sikhathi odokotela bestrikile.
Njani balaleli, njani mthwakazi, ngiyalibingelela. Ngifuna ukwazi ukuthi i-quotation ebhukisi likamgake yadla malini, le funeral yakhe yonke ngabe yadla malini, ngoba i-birthday yakhe babehlala besitshela ukuthi ikhoste 1 million. Wathi why bengakutsheli mfakhe ukuthi ikhoste malini? Ababhokisi lawa amabili, ngifuna ukwazi lokho.
Ngabe livuka njani basakazi yabahlela Studio 7? Hayi, ilizwe seliphelile. Impilo sinzima, phambili sonzima, emuva sonzima. Asikwazi ukuthi sikubiye kubani, sithule nzima. Sizithandaza nje ukuthi ngabe kuthiwa izulu liyana nje ngabantu bezilimile, abe ungcono. Pho nanto lezulu alisekho, asazi ukuthi sikhangele kubani. Sithembele kuyo uSomandla nguye ozawubeke, uzasahlulela ukuthi khona hayi, bantu wami uthi ndikhulule. Liphume ezweni lokugqili benza kanje. Kodwa eqinisweni impilo lesiphila ibuhlungu, ndiyambona ukuthi likhona ilizwe liphila impilo ebuhlungu njengaleyi. Thina singabantu abathanda ukuthula, abantu abathanda ukuhlonipha lokubekezela. Asibantu abathanda ukudlakela, but lokho sokusenza osesenzakala manje kubuhlungu kakhulu. Ungavusa inkophe ukuthi yabeka imibono, waphathwa inkinga enkulu kakhulu kule lizwe. So siyazi ukuthi sizophila kanjani. Siyabonga okhulumayo ngolobhengula. Form Torazi, no.
Sabonani ku Studio 7, inigama lami u-Adolf Shaba. Ngabe la madoda akhona kuhulumeni we-ZANU-PF ayazehlisa, bekhulumisane nalabo MTC alayensi bayenze i-inclusive government, kulungisiswa isimo esikhona nje ngendlela efanayo nale eyayenziwa ngo-2008, ngoba lesi simo esikhona ukwenza ukuthi lama-investors akwazi ukuba le COVID yasezweni lakithi, ngoba kunjenje so impilo iba nzima kakhulu, njalo layo umuntu angakho uyakubona ukuthi yehluleka, njalo akakwazi ukuthi ayenzeni ukuze ilizwe liye phambili.
Mina yazini le nto engihlupha kakhulu, besitrayikile odokotela bazisebenzela bona kuma ezindaweni zabo lezi ezi-private, right? Sifelwe ngabantu bona bevulile ezibhedlela zabo besichaja ngamalokhuzeni ngama-US dollar. Hhayi, nxa kuyukuthi kuyehlula phela la akabavale lawo ma-private abona lawo, ngoba asingeke sifelwe ngabantu isikhangele ilokhuzeni ama-private hospital wabo bawavulile kodwa besichaja ngama-US dollar. Siyawathatha ngapha ama-US dollar? Hhayi cha, ngeke.
Awubuke nje manje ukuthi ilizwe lisebuyangeni obunjani ngale ZANU-PF. Bezojika nje beqambela uzulu amanga bethi bazama ukuvusa ilizwe, yiye basebenza nzima. Kambe abantu nxa bebhekile babona sengathi umnyango wabo engavusa ilizwe. 37 years wayelibulalelani ilizwe, azoqhamuka nje manje and ukhuluma lula nje sengathi ngumuntu ongathi ekuseni athathe amasamende angutheni, athathe lesanti lamanzi amixe achaye vele kuhle kube and uphusha simple, into yakhona simple engaze ngayidiscuss ukuthi uma ngingayenza so kusasa kuzohlupha ngizoba right. And the two sebegugile abazali ukuthi beresign imisebenzi, sebekhulile laba abantu labo. Ayi, sesikhathele thina, sesikhathele ngokugugula kukhulu lapho.
Mina uMthunyane Gwanta olalo ngihlala ngemzonto ngikhuluma kathi inclusive government, inclusive family. Kada nti kulo muntu owawinayo kodwa owawina abamekele umuntu athwala into zakhe avusa ilizwe le bakuthi selimehlula akayekeli anika abantu akhona ukuthi kulokhu sisizwa bethi ichamisa ukutheni ichamisa kayizangabi ichamisa laye ma kufana into angene la angene kuyakhitheni ezisebenzelela yedwa ayikhona ukuthi umuntu ma esehlukile sebizwa omunye umuntu uncedisa ekuthineni ma engamncedisa abasathi ukuthi uncedisa umuntu sebesithi yena nguye uncedisa. Hhayi, mina ngivumelani lakho le-inclusive government babuse yedwa ma esehluleka ayehluleke kukhanya ukuthi uyehlulekile. Ma kuwukuthi uyehluleka ngabeke phansi bethwala abanye.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Kunje nje siya live streama phela kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele, njalo sithanda ukubonga abasilandelayo kuleli khasi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abayisikhombisa balimele eSomali ngemva kokuhlaselwa liqembu le-Al-Shabaab ngebhomba egcekeni lendiza mtshina eMogadishu emini. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeCameroon, Gabon le-Equatorial Guinea zivalekile eSangmelima eningizimu yeCameroon, lapho abatsha abakade behlome ngemikhonto, ingqamu nokunye kudlakela lokukhethana ngemihlobo besithi abavela kwamanye amazwe yibo ababangela ukungahlaliseki kulelo lizwe. Batshisile njalo bagqekeza ezinye izitolo. Udaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo uMike Ncube lokhu kuludaba olusegudwini ngemva kwenyanga kwenziwa umcimbi eGwanda. Umnumzana Kautri Moyo osebenza leyinye yenkosi yemaNdebeleni, umnumzana Stanley Raphael Khumalo, uxoxe loChris Gande weStudio 7 eveza ukukhathazeka ngenkosi le, abanye abathi isebenzelana lebandla leZANU-PF njengoba emcimbini wayo kwakugcwele induna ezivela kwezinye izigaba zelizwe, hathi izigaba zeMathebeleland.
Lokho okwakuqale ngazitsho mina uCaptain Tamoyo ngiphansi kuka isilo umdlikazi wesibili, inkosi umdlikazi wesibili. Kodwa esikwaziyo khona ubukhosi, uma kuthiwa inkosi, inkosi kuthiwa abantu abanelisitho sakhona abeke bakhona. Loko kwabomambo, okwabomambo yesi siyakuzwa, kodwa ke masuyilandelisi siyakamambo, umambo akazange abe nobukhosi. Aliba kuthiwa uthe lapha ngifikele ndidlozi, phoni nedlozi bethe abakomambo kababuye nanto ezongazisa ngalelo dlozi, kuwo ungazisiseka, hhayi ngobukhosi, ngoba omambo ngabantu babe ngemilingo, benza imilingo yabo. Kuthiwa umuntu emilingo nobukhosi kuhambelana ngabo.
Bona abelozwi belokhu bekhona yini esigabeni seMathebeleland South, ngoba abanye bebethandabuza ukubana kathi isilozi thina esisizwayile seseZambia esemathebeleland asikazi sisizwe. Wena uyayazi yini imbali yabo kahle kahle?
Hayi, imbali yabalozi thina siyakwazi nje bengabantu bangaleyo ndlela okuthola abantu bemilingi yabo, kodwa ke maze siyilandelela lapha kwelikamthwakazi, hhayi hhayi asiyibambibambi nje siyihambe kuyigqaqa lapho nalapho singaze siyaqonda ukuthi ngamoshiwa bengaba yino yini abalozi na, kodwa abalozi kakhulu sibazwele eZambia.
Manje ngokubona kwakho ungathini wena ngokugcotshwa kumbe ukuvezwa isizwa sekuthiwa hayi asokugcotshwa ikuvezwa kukamambo lo khona kathesi, ukubona njani njengoba sisizwa kuthiwa kwakule nduna ezifika zona ikhulu njalo umcimbi wakhona ungani wawulwabantu bakahulumende, ukubona njani?
Hayi, lokhu kwakuyisanda sikahulumende ngakho, akusiko sithi kwakugcotshwa lowo bukhosi. Kodwa ma kukuthi kugcotshwa inkosi, kuwukuthi inkosi yalapha komthwakazi yayifanele phela leyo nkosi ibe inkosi yaziswa izinduna zalapha komthwakazi. Kodwa khepha ke njengoba bayeza ngale nto ikwenza ithi hayi lokhu okwabo lokhu, hayi sikuthatha nje ukuthi kunesandla esiphakathi esake sibasebenzisa, hayi kuthi kwakuyindlela eqotho mphela ukuthi bafaka inkosi yabalozi. Kodwa lapha ayikho indaba yenkosi yabalozi kuleli lizwe, lapha ngumdlikazi kuphela kamathobala.
Lo ke ngumnumzana Kautri Moyo, omunye wabasebenzela enye yenkosi zikamthwakazi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Wezenzakala eMelika namuhla eCalifornia ngelokuqala idolobho leMelika eselenqabe ukwenziwa lokuthengiswa kwezigogo kanye loboya lwenyamazana kanye lempahla ezenziwa ngakho. Usiba lukhulu waleli dolobha umnumzana Gavin Newsom usayine umthetho ochaza ukuthi sokulicala ukwenza lokhu kanye lokuphana izipho zalolu hlobo kusukela ngomnyaka ka-2023. Kodwa umthetho lo akugoqeli okuke kwagqoka okutholwe ngumuntu olemvumo yokuzingela kumbe okusetshenziswa ngabantu bohlobo lwama-Native Americans emicimbini yabo yezokholo. Okwamanje-ke ke sizwe umculo we-Man of Influence ke besithi kanye nawe inkosi. Manje-ke i-Man of Influence balamaphimbo apholileyo njalo lapho abacula khona uyayizwa lawe ingoma yesiKristu ikakhulu lezo ezihlabelweni kodwa bona basebeyenze yaba ingani imbube. Nakho ke uzazizwela laleli.
Oya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi yami
Mangihambe
misa yonke kanye nawe Nkosi
yami
angifune yami
njengela
mayiphele intando
yami
mangihambe mina wonke kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
yami
mangihambe mina kanye nawe Nkosi
yami
angifisi yoni mfuyo inselimu Nkosi yami ngicelile hela kuni Nkosi angifisi yoni Nkosi ngicelile hela kuni ngawugimi Nkosi
kanye nawe
Nkosi yami
hambe
mangihambe mina yonke kanye nawe Nkosi
yami
nomindlela inohluma noma inde Nkosi yami noma iya ekolkota ngiye nawe Nkosi
kanye nawe
Nkosi yami mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
yami
lilungile ijogwe lakho awusimthwalo wakho ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi
yami
yebo-ke i-Man of Influence besithi kanye nawe Nkosi singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni ARTUZ ithi isiqalisile ukukhalala umsebenzi kusukela namuhla. Lokhu kwenzakala odokotela labo besithi ababuyeli emsebenzini njengalokho okuqonywe umthethwandaba we-Labor Court besithi basalungiselela ke ukuphikisa lolu daba e-Supreme Court. Hayi ke siselugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.